sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngombulo mhlaka 16 kuNtulikazi 2018 nguNtungamili Nkomo. Uhlelo lolu luphuma khonapha emsakazweni lasekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu abenza ubuqiwi obunje njalo abantu abenza into enje begqoke izembatho zezane bathengisela sobala ukuthi kukhona into abayithembileyo.
Sokuqhamuke ividiyo elabantu abavunule impahla yezanu PF okulomunye wabo ohwatsha umbhobho awudubule phezulu mahlayana nje abanye bakhe bemtshotshozela besithi nyika tatora.
Sikhangeleke la abancintisayo, sikhangele ubaba uChamisa nobaba uMnangagwa esingathi yiyo ke amabhizinisi adivela phambili. Kwelezezimali kungani bonke bobabili kungani ziyabaphica.
Kambe ngubani phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa ongenelisa ukuvuselela umnotho? Enye incwadi kwezemithetho ithi ikomishini yezokhetho yephule umthetho ngokulungisa i-ballot paper likamongameli ngendlela enze ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ividiyo elabantu abavunule impahla yebandla lezanu PF okulomunye wabo ohwatsha isibhamu asidubule phezulu mahlayana nje abanye bemtshotshozela besithi nyika tatora, okutsho ukuthi ilizwe sesilithethe. Umadubula lo ugqoke isikipa esiluhlaza esilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Othatha umfanekiso lo uzwakala ebabaza ukuthi wake wahlala lezi kliwu lezi zidume kakhulu ngokutshaya abantu kabuhlungu eHarare. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lezi phathamandla zezanu PF ngalolu daba, iningi lithi izindlova lezi kumele zibotshwe. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network zisithi ukwethuselwa kwabantu ngabasekeli bebandla lezanu PF kuyadlondlobala elizweni jikelele. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Kuyadumaza kakhulu lokhu baba uNkomo esikubona kusenzakala ukuthi sekulabantu abalesibindi sokuthi baphume nje bahambe bayedubula amahlayana nje kanjalo nje bekhuluma amazwi afana lamazwi akhitshwe yilamajaha. Abantu abenza ubuqiwi obunje njalo abantu abenza into enje begqoke izembatho zezanu bathengisela sobala ukuthi kukhona into abayithembileyo. Ngiyazi ukuthi bakhona noma ngithi inkokheli zezanu sebengase bejike bethi bona abazane lalaba abantu noma abahlangene lalaba abantu. Kodwa ngithemba ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uyazi ukuthi ingalo yomthetho injani nxa kuthe kwafika isimo sokuthi utholakale uphethe umbhobho ungekho emthethweni noma udubule mahlayana, ngoba indlela iZimbabwe ephethe ngakhona noma ngithi eqhuba ngakhona imithetho yayo ekutheni abantu baphathe izikhali ezifana lezana lezo kungumthetho omuhle kakhulu eminyakeni yonke edlulileyo. Ngabantu esingathi ngabasekeli bezanu PF njengoba bephume begqoke impahla zezanu PF, ngoba nxa kuthi bekungumuntu mahlayana angiboni ukuthi ngakwenza konkwana njalo engazifiki. ngazifiki nobuso bakhe aphume nje sobala njalo kusemini kukhanya ukuthi yena ungubani engazifiki ubuso bakhe kusobala ukuthi akuthembileyo uleqiniswa la ukuthi akusoze kuze kumjega ngene
isehlakalo lesidube siza kulempiko yokwethuselwa lokuchaywa kwabantu ngabasekeli bezanu PF endaweni ezijiyeneyo zelizwe ulubona lusibango lokhululekileyo yini lolukhetho
kulezo zehlakalo zonke ezenzakalayo akekho ngisho lo muntu oyedwa esimbona eke evele enkantolo noma esiyahlangana lomantshi ehlangene kulawo macala afana lana lawo sithi siyaqhuquzela ukuthi uhulumende akukukhangele akubonisise ukuthi lokho kuqakathekile njalo kumqoka ukuthi akufake ukuthi ukuthula kulela lizwe lokuphepha kwabantu akube yilokho akuthoyo lokho akuhlabelayo nsuku zonke ngoba nxa kusenzakala ukuthi kwesinye isikhathi izinto zenzakala kodwa bengazitshayi indiva kuza kwenza ukuthi into le imemetheke egcine ekugcineni ilizwe lezimbabwe njengoba sonke sisazi ukuthi lilizwe elile tension ukuthi nxa engathi iyaphakama itension yakhona kuyahlupha so asifisi ukuthi sibone ilizwe lezimbabwe sekifana lamanye amazwe aseafrika ezimeni zokuthi secina sesiba lama-civil war ngoba into esisiyibona njengenale nje ngibuyele futhi kulo mbuzo okwangibuza yona ukuthi abantu abaphatha izikhali ezisegcekeni kanjalo abantu bengakhohlwa ukuthi umuntu nxa ye wasuka wayachaya omunye umuntu lwana uchaye umuntu lwana usengasala acabangela kwesinye isikhathi nxa ukuthi ule ndlela afinyelela ngayo ukuthi usengathola la isikhali esifana lesenalesi sesingagcina sibone kusiba lo mthelelo omubi kakhulu esingafisi ukuthi sibone thina esikukhalelayo ezimbabwe ukuthi sibone izinto zihleleka kulandelwa umthetho oyiwo owabekwa ukuthi uconducte noma ugavele ilizwe lezimbabwe libe lilizwe eliphephileyo for abantu bonke
bayatsho abadala bathi okulempondo akufihlwa emgodleni ibandla lezanu lihlezi likulandula ukuthi lilodlakela njalo liyethusela abantu ubona lisenelisa yini ukuqhubeka lizivikela njalo lizilandula izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu
abasoze bakuvume lokho nje into engiyazi mhlawumbe ukuthi abasoze bavume ukuthi ngabantu babo kodwa njengoba sisho ukuthi abantu akekho umuntu ongahamba ayechaya abantu emgwaqeni esazi ukuthi yena ayikho into ayithembileyo uhambe siyakwenza into njalo esazi ukuthi kukhona okuthembileyo njalo noma kungeze kufikeni uyazi ukuthi uzanqoba kusasa ngoba baye baze batsho lokuthi bona ilizwe sebethethe balithethe ngeyiphi indlela abantu bekuyikhona abantu kusayikhona besezeya ekhethweni ngibona engathi kuyinhlekisa kakhulu kuza kwenza ukuthi ilizwe lakithi libe lilizwe elizagcina lisiba ilizwe eleziqiwe ngoba kathesi nxa sithi siyakhangela kuningi izinto esizibona kubomakhelwane bo-South Africa esingakufisiyo ukuthi ngabe lokhuyana kuba lomthelela elizwe lakithi kodwa thina nxa ngendlela esifuna ukuthi siziphathe ngayo ngalesi sikhathi kuza kwenza ukuthi sihambe siyokukha amalahle wokha kubomakhelwane sizowalahlela thina elizweni lakithi bese kujika kusasa nxa sekumemetheka sekusitsha ilizwe lakithi sibe sezikhala njalo so thina esikukhalela lapho ngokuthi inkokheli zonke noma kungabe kuyizalo noma kungabe kuyi-MDC noma kungabe kuwaphi amaqembu akhokhelayo inkokheli zayo abahlale phansi bazame ukuthi kizo zonke indawo zabo lapho abahamba khona besenza ama-campaign abakucacise kube ngigceke kube qiniswe njalo ukuthi umuntu otholakala esenza into embi noma esenza lokho esikubonileyo kufanele simbone esiyajika emajele ngoba nxa engaz wajeziswa umuntu owenza into ezifana lezinalezi kuzaqhubeka kumemetheke phambili kube yinto ezahlupha ukhetho lolu sikhanya lokuthi kube lukhetho oluhlanzekileyo kodwa nxa kusenzakala izinto ezinje kuthiya abantu bengasazi ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngeqiniso kuzabe lukhetho olukhululekileyo okwangempela noma kuzabe lukhetho olukhululekileyo okomlomo wethu sikhuluma kukanti akufanelanga ukuthi izinto zikhulunywe kufanele ukuthi izinto zikhulunywe zisenziwa
Umnumzana Tifa Dube yingcwethi ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abakhokheli bamabandla amabili ahamba phambili ngosekelo abalisa elezanu PF lomanyano we-MDC Alliance baqhubeka bethembisa ukuvuselela umnotho alubana bethe banqoba. Umbuzo omkhulu nanku, kambe ngubani ongenelisa ukuvuselela umnotho phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa? Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Innocent Babathi Ncube.
udaba lokuswelakala kwemali lodaba lomkhonomi ngingathi izinto ezihlupha uZulu njalo ke amabandla lawa aphikisanayo kwezombusazwe sikhangele kukhetho lokuya emhla kaJuly 30 besikhangele ukuthi kona kuyibe yizo izinto ezimqoka ukuthi bona bazikhangele sikhangele kuqala ibandla leli elibusayo elezana uPF elikhokhelwa ngubaba uEmerson Mnangagwa sibona ukuthi kona ubeke lezinyanga esingathi zidlula isithupha kuhulumeni bekungaba kuhle ukuthi kona ngabe uncedise ukuthi udaba lokuswelakala kwemali lulungiswe kodwa ke kukhanya ngani indaba leyi indaba emehlulayo iyehlula njalo ke umphathi webhanga elikhulu eCentral Bank okuyikho ukuthi kona abantu bengazifisa ukuthi kube bathola omunye umuntu ongayenza ngcono kodwa ke yena ke uhamba ngokuthi ngemva kokhetho ke kulabanye abantu abazasincedisa kodwa ngokubona kwami mina njalo ngokukhangela izinto eZimbabwe ikuthi ilona ibandla elezana PF lenhlelo zabo abalanhlelo ezinhle ezingalungisa lolu daba esingathi ngesilungu yiliquidity sesimzwile njalo umphathi ntambo wezebhange elikhulu iCentral Bank uba uMangunja naye engani indaba leyo ukuthi kona imali ilungiswe iyaba yihlula sibili njalo mbona ngani abantu ngikhangele kakhulu emadolobheni baza bafaka isijeziso esikhulu abantu bezana uPF ngoba bona babona kuyibo ababangela ukuthi indaba yemali leyi ingabi khona yebo kanje izana uPF labantu abajala ukuyivotela kodwa kulabanye abantu ke abawodivisile bona ngani uMnangagwa ubuya ngendlela entsha njengoba sekuyinew dispensation kodwa kathesi ke ukuyehluleka ukulunga ngisodaba lolu olwemali solungani solumshayela phansi kulama vota ngathola ikakhulu emadolobheni
ngobani phakathi kukaMnangagwa lo Chamisa obona izenelisa ukuvuselela umnotho abantu bathole imisebenzi
sikhangeleke la abancintisayo sikhangele uChawu ubaba uChamisa lo baba uMnangagwa esingathi yiyo ke amabhiza akivela phambili kweleze zemali kungani bonke bobabili kungani ziyabaphica ngoba ubaba uMnangagwa ungani uthi ihungahunga ufake ihungahunga lokuthi kona ngemva kokhetho ke uzabuyisela iZimbabwean dollar bake bakukhuluma emhlanganweni yabo edlulileyo ubaba uThamisa yena uthi kona uzakhipha ibond kodwa mbona ngani ke bonke labo babili ayisiyo indlela yokulungisa lolu daba njengoba ngichilo ke ukuthi kona ngokuba khangela kwami angiboni ukuthi akuyindlela ezingathi ezingalungisa kodwa ngingathi uThamisa yena ngoba ngumuntu omutsha angitsho ngokuzalwa ngitsho ngokuthi uletha uhulumende omutsha ozayenza izinto ngendlela ezishiyeneyo kulezi zezana ingathi ke abantu balethemba lokuthi uhulumende kaChamisa ke uma engangqoba ukhetho engayenza ngcono kulo uMnangagwa ngoba uMnangagwa sabantu sebembonile kusukisela ngoNovember kuze kubambe kathesi kodwa indaba yemali isilokhu ihamba ihlupha ukudlula ngesikhathi esedlule engakangeni embusweni yikho ke abantu bangafisa ukuthi uChamisa angayenza okungcono kodwa ke ngokutsho njalo mina ngifuna ukuthi ngiyelekelele futhi indaba naleyo yokuthi indaba yemali ngeke ilungiswe kuphela ngokuthi kukhitshwe ibond kumbe kufakwe iZimbabwean dollar indaba efanele ikhangelwe ukuthi kanti imali ezantshontshwayo ku-account le kuthiwa yi-Nostro account ebhanga lesizwe yatshontshwa njani yatshontshwa ngubani njalo imali efanele ibuyiswe naleyo ngoba ama-account abantu babewagcina engama-US dollar kathesi kuyathiwa thatha ibond kodwa ungathi thatha ibond bathi akula bond lakhona yikho ke ngisithi udaba lolu engxenye ubaba uChamisa oletha uhulumende omutsha nguye ongayikhangelisisa lindaba
umnumzana Innocent babathi Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane Ingcwethi kwezemithetho njalo eligqwetha elilodumo umnumzana David Coulthard uthi iZimbabwe Electoral Commission yaphule umthetho wezokhetho ngokulungisa iphepha lokuvotela kukhetho lukamongameli ngendlela enze ngayo. Umthetho lo Uthi abancintisi umthetho uthi abancintisa kukhetho lolo kumele bafakwe belandelana ngokulandelana kwezibongo zabo ku-alphabet. Umnangagwa lanxa wayemele abe phansi, umfanekiso wakhe usukwe wafakwa phezulu esandleni sokudla ku-ballot paper lapho okhanya khona kakhulu. Ngokunjalo umnumzana Coulthard uthi izekiya phule section 57 we electoral act. Umanyano MDC Alliance uthi ulakho ukuya enkantolo phezukwalo ludaba. Sixoxele siphatha amandla sawo unkosazana Thabita Khumalo.
Yabonile nje ndambona uPresident Zulu ubaba advocate Chamisa efuna ukufikelela eziki kuvele kuvalwa namagedi kokukhanya ngazamzeli kakula nabantu kulomunye ujaha wayekhulumisana naye eziki. So kwakulokhu bona sebekwenza ukuthi sesidlala imacathi yenana sokungumanguyo legundwane ngoba kabasakwazi ukuthi benzeni nokuthi benzeni kabasakwazi. So thina esikutshoyo yikuthi thina sithi kulobuqile esibuzwayo eliphi thina siqamba amanga kamiko. Kanti okulehlulayo ukuthi sikwenze khonokho okufunwa ngabantwana baseZimbabwe sibone sibe ukuthi liqinisa sibe buqili lihlephukani kanti lifihlani xa lingafuni ukuthi sibe kwazi. Angithi kuqakathekile ukuthi sifundiswe yiveki ukuthi vele indlela okuzavotiswa ngayo la maphepha lawo kuhanjiswa njani ekuqaliseni kwephepha eliyagcina ngalo vele iprinting. Angithi lilungele lethu lena ukuthi sikubone khonokho lathi sikhonise sikuthi hhayi no kutho ukuthi leyo kuthiwa yi-migration leyo ukuthi uyavota kuba buchamisa itilokhu ihlezi ebhokisini ibalekiwe kumnangaka kakuko ngoba lathi sake sithi sizafika sivote sine sifake emabhokisini sinini kuvale sibone ukuthi kanye bagabanekanga yini ex xa ingabanekanga kambe ishiwa bona babahlephukane lathi sesihamba sesikhululekile ukuthi hhayi kuhlaphe siyakhona kuvothini.
Abakwamanye amazwe abazehlola ukhetho ubabona bevumelana lani yini kudaba lwe-ballot paper ekamongameli le?
Ubuhle balokhu ntungameli ngokuthi khathesi sekithola ithuba lokuthi sanelise ukuthi sibamba ama-observer yikho e-Rose Camp labo babekhona bazibonela ngawabo ngababuzwanga. Esesikufuna njengabantwana baseZimbabwe ngokuthi ma-observer libonile okwenzakale e-Rose Camp lithini ngakho.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomanyano we-MDC Alliance. Kuhlandla labancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende namuhla silomnumzana Thandeko Zintimkandla odinga ukumela isigaba seGwanda Central elilunga elizimeleyo.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi emandebeleni, i-provincial capital eMasawu. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize ekuhlanganisela umbono osekwahamba indlela zokubuswa kwezabelo kumbe lohulumende, umuntu oleziqu ezithize sengisho zona nje ezokufunda ukuthi ufunde wafika ngapi ngoba izinto zakulezi nsuku kazisafuni labana abantu abalolwazi olusilelayo. Kasibahleki kodwa iqinise lona lelo ngabo mbone ngathi mina ngilombono obanzi ngemva kokuba ngake ngaba umeya waleli dolobho, ngaba lilungu lephalamende eGwanda North, ngaba umkhokheli wequla elalisiya e-Europe le-Africa le-South America. Ngabona ukuthi kule ndlela okumele zisetshenziswe ukuze abantu bathuthuke. Njalo ke njoba ngisitho ngike ngaba ngumphathi isikolo, ngaba ngulekthara, ngaba phoza iyo yonke into, ngabe impilo yomuntu ngiyayibona lapho okumele ndingayiqondiswa khona. Engikuthembisani kweGwanda Central yikho lokuthi bakhethe umuntu abazahlala phansi laye babonisane la babonise kodwa abantu bahambe phambili.
Ubachiyela wapha amazwi abantu besigaba sakho.
Bantu beGwanda Central, khethani ngonanzelelo. Imisebenzi yomuntu uyazikhulumela. Uba ngumuntu uyazikhulumela. akusweleke ukuthi sibe simehlaba umkhosi. Lina bantu beGwanda liyakwazi njengoba ngithile ukuthi ngisese ngumeya idolobho leGwanda ngaliphatha njani. Lendumela liyayizwa ukuthi eGwanda North ngenzani kusukela kuward 1 kusuka kuward 11. Lalabo engabafundisayo ukukhalipha kwengqondo yami bayakubona ababalisi abantwana bezikolo. Lo mphakathi nje. Khetha nini ngonanzelelo ngoba nxa sikhetha abameli kumele sikhethe uhlonzi.
Umnumzana Thande Kozinti Mkandla udinga ukumela isigaba seGwanda Central edale lephalamende elilunga elizimeleyo. Sixoxe njalo lomnumzana Nketha Mangoe Dlamini olilunga le Alliance for National Salvation odinga ukumela isigaba seMangwe.
Sina sikhangele ukuthi iMangwe kumele ithuthuke. Sina sikhangele iMangwe sikhangele ukuthi ubukhokheli obusekhaya. Sina sifuna ukuthi kube lamandla, kube yibo ububona ukuthi nxa isigaba sithuthuka sithuthuka. Esingawufuniyo thina ukuthi intuthuko ivele phandle. Asithi abantu bezositshela ukuthi bona kumele benzeni. So sikhangele ukuthi abantu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ikanti njalo kulezikolo okumele sizikhangele abantwana bafunde, nabadala engxenye abangazange bathole ithuba ukuthi bafunde bafunde. Ngiyangena uma ngomangwe ngafika eMambale uhamba udlule ethina bekhu siya eKhalanyoni umgwaqo engubonileyo mubi kakhulu okuthi ukuthi engxenye abantu kabahambi ngendlela okumele bahambe ngayo khona oko futhi kungenza ukuthi engxenye lentengo abantu abathenga ngayo esitolo engxenye yabisiphakeme ngoba abantu phela besabela izimoto zabo uyazi ukuthi nxa kunjalo abantu badlulisele uhlupho ebantwini sebethenga ngeprice ephezulu so sikhangele nje ukuthi kona kube lokuphumelela kweMangwe
balalela abantu Mangwe, Mangoe, ungabatshela waphamazi.
Nangabatshela ukuthi khona sifuna ukuthi amandla ukukhokhela ayekibo. Sifuna ukuthi Mangwe iphakame ibe yi-district layo esingayibaleli izweni ukuthi ngu-number one. Kungakhangelekile ukuthi khona isemathebe ngoba kathesi kule ngqondo ethi nxa usemhluleni lo emaNdebeleni. Engxenye abantu bakukhangelela phansi, bakukhangele ngani esikhiwa ngathi i-second class season. Kodwa-ke sifuna ukuthi abantu labo bazibone ukuthi elizweni leZimbabwe bangabantu labo bahlonitshwe ngabantu. Ngolimi lwabo abakhulumayo wena kumbe sikhalanga kumbe isiNdebele kumbe isiTswana nxa usazi iMangwe ikhuluma indibi lezi ziningi lesibilima. Bakhuluma indibi zabo bazi ukuthi labo basemhlabeni lo weZimbabwe.
Umnumzana Nketha Mangoe Dlamini lilunga lebandla le-Alliance for National Salvation njalo udinga ukumela isigaba seMangwe edale lephalamende. Unkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube yena uncintisa eseGoromonzi South.
Abantu eGoromonzi South bathembisa okokuqala sifuna isikolo sikahulumende. Okwesibili khonokade ngikutsho ukuthi simele sibe leklinika ukwenzela even omama abafuna ukubeletha abangabi behlupheka ukuthi bagade imijovo besiye etafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga kulezinye indawo lapho imijovo engafiki khona igcine endleleni then abantu bachethe ngokunjani ngokuhamba ngenyawo. Amagethi sibilakula, amanzi sibilakula, then into issue yama ama stands ethu abhala ukuthi provisional stands. Sifuna ukuthi ama stands ethu sikhulumelana le council. Ama stand abantu abe ngama stand sibile ukuthi siyi-stand yakho. Ayikhona lokho sithiwa yi-provisional stand. Siyakwala lokhu sifuna ukuthi sibe lama stand ethu. Njengabantu beGoromonzi South.
Umutsha umuntu engafuna ukuba kwazi ukuthi kanti vele yena lo mama okhulumayo. Ungubani vele akuzichaza ukuthi ungubani.
All right, mina ngingumama ngiyendile ngilabantwana babili. Then i-background yami mina ngayenza kwe-social work nasengenza le-human resources. Yikho kufundeka kwenzayo.
Kule minyaka emingaki?
Kule minyaka engu-36.
Unkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube udinga ukumela isigaba seGoromonzi South edale lephalamende njalo ulilunga lebandla le-United Democracy Movement. Okugcina esimphetheyo lamhlanje ekuseni ngumnumzana Ngqovizi Thandlovu olilunga lebandla leZANU-PF njalo oncintisa esigabeni sebulilima East.
abantu bakithi bayadinga ukuthi kushintshe indlela okusetshenzwa ngayo bekusetshenzwa ngayo. Lathi siyababonisa ukuthi ma ukhangela okusetshenzwa ngakhona ku-new dispensation esikuyo khathesi, siqakathekisa impilakahle, siqakathekisa ukuthi sithuthukise ilizwe lethu. So labo into enhle ukuthi nxa uxoxa labo ubatshengisa izinto ezikhona, bayazamukela eziningi. Labo bayakutshela ukuthi ngeqiniso silethemba ukuthi lapho esikhona nalapho esiyakhona ekusasa leZimbabwe liyashintsha. So the honest truth ukuthi for the past 18 years izinto bezingahambi, lathi bese sizi-isolatile njengesizwe. Sesilobudlelwano obungcono lamanye amazwe, siyabona abantu bayabuya ukuthi bazofaka ama-commitments oku-investa. Konke lokhu kutshengisa kunika ithemba le-hope ebantwini bakithi.
Kuyini okuthembisa abantu unganqoba?
Kulezinto esifisa ukuthi aluba siyaziletha, engilethemba ukuthi sisebenzisana lokuphakathi wakithi sizazibamba. Asila tertiary institution in the three constituencies, iBulilima East, leWest, leMangwe, i-vocational training center eBulilima kasilayo. Lezi ngezinye zezinto esikhangelela ukuthi sixoxisane, lanxa kudingakala even ama-public-private partnerships, sibe ngabasunguli bakho khona lokhu, ngoba silabantu bakithi abaningi balesifiso sokuthi bekulethwe lokhu. Kulezinto ezifana nje lama-projects abantu abafisa ukuwenza ukuthi beziphilise. Nxa singakhangela i-community-based development, sifisa ukuthi into ezinjalo sixoxisane lozulu kusungulwe inhlelo ezifana lalezi.
Umnumzana Nqobi Zitha Ndlovu ulilunga lebandla leZANU-PF njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli weBulilima East edale lephalamende. Abasekeli beqembu leFrance abagoqela izizalwane zeZimbabwe ezisekhaya leziphetsheya abaqhubeka bephakathi kokujabula ngemva kokubana eleFrance liphakamise inkezo ye-2018 FIFA World Cup izolo. Iqembu leli linqobe leCroatia nge-4-2. Kubika intatheli zindaba yethu u-Ezra Chisasban.
Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele bezibukele kumabona kude umdlalo lo izolo ntambama. Ingcitshi kwezomdlalo yenguqu labalandeli balomdlalo bathi kakuzange kube lo mncintiswano we-World Cup obajabulise kanje. Iqembu leFrance belisekelwa kakhulu ngabantu abaningi be-Afrika, besithi balithandela ukuthi linabadlali abamnyama abaningi abalenkaba yabo kuleli zwekazi. Unkosazana Giziboni ngumlandeli wenguqu.
Ayi, World Cup imbusisile, ngithande nje igame yeFrance. IFrance bengivele mina from day one ngangiyibhejele ukuthi iFrance yiyo ezawina, and I'm so happy from day one. I saw it ukuthi iFrance will do better regardless of ama-teams e-Africa ephumile wonke, but iFrance isenzele kahle.
UMathi Nkomo uthi laye uthakazelele kakhulu lo mdlalo.
Umdlalo webhola obumuhle kakhulu phakathi kweFrance leCroatia. Noma nje iFrance iqale slow kodwa icine ithola ispeed sayo, yadlala kahle. UPogba bahlohlile, uMbappe bahlohlile. It was really a good game of football. Siyabonga iFrance for taking the World Cup.
Abanye bathi umncintiswano wonke nje jikelele umuhle kakhulu, kodwa budida ingcwethu kwezenguqu, kanti lezangomalazo besehluleka ukubhula. Nanku bekusiwa amaqembu amakhulu mahlayana nje kumangale umhlaba. Omunye olombono lo ngumnumzana Kemlilo.
Hayi hayi, siyabonga iWorld Cup ibimnandi kakhulu lonyaka, kube nama-surprises amathimu abe lama-surprises amaningi kakhulu. Amathimu besiwakhangelela ukuthi azaba phezulu khona ngale kubo quarter final, semi final, abo Brazil, abo Argentina, abo Spain, abo Germany asayenzanga kahle.
Kwakulokwesaba ukuthi lize le Russia lalizehluleka kubamba le midlalo kuhle ngenxa yobandlululo olwake lwabikwa kumaqembu ezenguqu lelo lizwe, kubandlululwa kakhulu abadlali abamnyama. Kodwa kulambiko ephumileyo kusenziwa lomncintiswano we-World Cup okufakaza lokho. Ngokunjalo umnumzana Bob Skola uthi utshayela izandla abantu baseRussia.
Kukhanya yonke into ihambe kahle, bonke abantu babe bejabulile, akulanto embi. Yayithatha iFrance yayiphakamisa labafana bamnyama kuphela ama-Africans. Hayi, kuyabongeka siyajabula zihlobo zethu. Umnandi kakhulu. Kwethu sisekile sibili akukho lapho esizola khona.
Imidlalo yeFIFA World Cup yezwa kanye phakathi kweminyaka emine njalo umncintiswano olandelayo uza kwenzelwa kwele Qatar ngomnyaka ka-2022. Umbuzo omkhulu ngokuthi ngambe eZimbabwe lizaphumelela na ukuyadlala kule mncintiswano. Abadala mlaleli bathi siyayicela isivuthiwe. Ngimela eStudio 7 igama lami ngu-Ezachisa Sibanda.
Siyabonga Chisa ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. Sokuqhamuke ividiyo elabantu abavunule impahla yeZanu PF okulomunye wabo ohwasha umpopo awudubule phezulu mahlayana nje abanye bakhe bemtshotshozela besithi yikatatora. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngesikhathi sika 7. Sizaqhubeka njalo lamhlanje ntambama lakusasa ekuseni ngo-6 sikhuluma labancintisa kukhetho lijoni kuhle mthwakazi olivalelisayo muntungamili nkomo.